Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 24 kuNhlolanja 2021 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
lamakampu amane elinye lisesibhedlela esikhulu sase-United Flower Hospitals, elinye lesibili libe sesibhedlela esikhulu sempilo, futhi amabili alandelayo esingathi ngu-Team 3 lo-Team 4 bayazula ledolobho lonke.
Abogatsha lwezempilakahle bamanyanelo masipala wakoBulawayo namuhla basungula uhlelo lokuphuma ijumo behamba behlaba izisebenzi eziqakathekileyo ijekiseni yokuvikela iCOVID-19. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi uselandule imbiko yokuthi uthandana lamakhosikazi abanikazi njalo wenza indaba zocansi labesifazana abatshiyeneyo emahofisini akhe.
Thina be-MDC sikhahlala sithi abantu bayelungelo ukukhetha, freedom of association. Yikho ke akusimangalisi uma sebezikhethele ukuthi babuyele bayejoyina nalezanu ngoba bafuna ukukapula.
Abake baba ngamalunga e-MDC Alliance yedale lephalamende abathi umnumzana Blessing Chebundo lonkosikazi Lilian Timvio sibaphume kuleli bandla namuhla bangena kuzanu PF. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abogatsha lwezempilakahle bamanyanelo masipala wakoBulawayo namuhla basungula uhlelo lokuphuma ijumo behamba behlaba izisebenzi eziqakathekileyo ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 endaweni ezijiyeneyo. Phansi kohlelo lwe-mobile vaccination program lolu, izisebenzi zilandwa ngezimota zihlatshwe lapho ezisebenzela khona. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lolu hlelo lukhangelelwe ukuqhutshwa phakathi kwensuku eziyisifica minwe mibili kuthi ukuhlatshwa kwesibili kwaleli jekiseni kulandele ngemva kwensuku eziphose zifike inyanga 28 days. Esungula ukusemthethweni uhlelo lokuhamba behlaba izisebenzi zezempilakahle olwe-mobile vaccination program, umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda yena ohlatshwe lamhlanje uthi abahlaba leli jekiseni bahamba belandela izisebenzi zempilakahle lapho ezikhona.
Lamaqembu amane, elinye lisesibhedlela esikhulu sase-United Flower Hospitals, elinye lesibili libe sesibhedlela esikhulu sempilo, futhi amabili alandelayo esingathi ngu-Team 3 lo-Team 4. Laba bayazula ledolobho lonke bahlaba lapha bezedlula besiya phambili esingathi ngama-mobile teams amabili azahlaba zonke izisebenzi zempilakahle ezisebenza zizimele zodwa esingathi yi-private kumbe eziyi-public ngezikahulumende ezekhansili zizabhoda amakliniki wonke akekhansili kunye lamasejari lamakliniki oMaterday sikhulume ngabo Premier Service Royal Women lamanye anjalo asedolobheni. Bonke izisebenzi zempilakahle ezilapho zizahlatshwa zilapho ezisebenzela khona. Okwakhathesi sibona ngathi abantu bayeza bezohlatshwa. Yebo kulabanye abazabuza imibuzo etshiyeneyo, abanye njalo badonde ukuzohlatshwa. Kodwa siyakwazi konke lokhu ngento entsha njengomkhuhlane omutsha ejekiseni lilitsha. Akusiwo wonke umuntu othanda into entsha ovela ehla isukumele phezulu.
Intatheli izindaba yakobulawayo omkhululi Ncube ohlatshwe lamhlanje uthi ukubone kuqakathekile ukuzivikela.
Kuqakathekile njengentatheli izindaba ngoba umsebenzi wethu esiwenzayo sisebenza labantu abaningi kakhulu, siyahamba imango emide sihlangana labantu abaningi abavelela kundawo ezijiyeneyo. Soke kuqakathekile ukuthi okokuqala nxa kulendlela esingazivikela ngayo sithole ukuvikeleka. Okwesibili ukuthi khona yithi esiyibhalayo, yithi esiyisakazayo ngalo umkhuhlane kakhulu. So kwesinye isikhathi kuzasisiza nxa singangena phakathi kwalolu hlelo sibe kwazi ukuthi mhlawumbe nxa kungaba labantu abazakuba nama-reactions kumbe abangasoze bephatheke kahle mhlawumbe ngalo umkhuhlane. Kwesinye isikhathi abanye bethu mhlawumbe nathi singadlula lapho nxa sibhala akusoze kufanane ukuthi ubuze umuntu kodwa uzabe ubhala ngento oyizwileyo la emzimbeni wakho ukuthi ihamba kanjani. Ngoba silomsebenzi omkhulu ukwethulela umphakathi imbiko eqondileyo, imbiko ezabasiza ngalo umkhuhlane. So yikho
unkosikazi sitshengisiwe Siziba okumsebenzi wokubona ngezokuhlanzeka kobulawayo uthi uhlatshwe ngomvulo.
Mina sengihlabele, ngithanda ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi labo bahlabe. Siyazi ukuthi kulama misinformation ekade sekuletha kakhulu abantu bengelashwa le vaccine, kodwa mina engizalitshela khona ukuthi sengihlabile. I never had any problems. Ngahlaba ngemande. So kuqakathekileyo ukuthi sonke sihlabe, but nxa usuhlabile akutsho ukuthi akusamelanga siqhubekele phambili singasayenzi i-prevention. I-prevention lokhu iqakathekile ngoba i-vaccine iyayenza ukuthi at least ngingayigula i-COVID-19 ingabuyi ngamandla. So kodwa ama-preventive measures kumele siqhubekele phambili siwenza, simake sure ukuthi siyagqoka ama-mask ethu.
Lokhu kwenzakala ngemva kokuba leli dolobho lithole amajekiseni edlula 13,000 azasebenza kuhlandla lakuqala lwe-Sinopharm COVID-19 vaccination program. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati namuhla ulandule imbiko yokuthi uthandana lamakhosikazi abanikazi njalo wenza indaba zocansi labesifazana abajiyeneyo emahofisini akhe. Lokhu kuza ngemva kokuba inkundla yeZim Live yethule imbiko yencingo ethi ithole ngudlu elelizwi elibikwa lingeli kaMohati labesifazana abatshiyeneyo beqoqa ukuya emacansini. Omunye wabesifazana laba ubikwa engumcuphi osebenza ehofisini kaMohati olomyeni wakhe laye ongumcuphi abasebenza bonke. Kodwa uMohati ukulandule lokho emhlanganweni awenze lentatheli izindaba namuhla esithi kulabantu abangena encingweni zakhe ngokungekho emthethweni benza imithanithani yokungcolisa igama lakhe. Uphinde wathi ilizwi lakhe lalingiselwa. UMohati uthe abenza lokhu yizitha ezizama ukumsusa esikhundleni sakhe. Kodwa uthe kayindawo. Uphinde wathi uMongameli Emmerson Mnangagwa nguye oza kutsho ukuthi elakusasa lakhe limi njani. UMohati uthe njalo uza kuya emthethwandaba phezu kwalolu daba. Umhleli weZim Live umnumzana Mduduzi Mathuthu uthi ivama ngempiko yabo. Sixoxele ocubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okwenzakalayo ngobaba uMohati uyethusa njalo kuyayangisa. Bekungakhangelelwanga ukubana umuntu omdala njalo olesihlalo esiphezulu njengaye enze into enjengaleyo. Kodwa lapha sikhuluma in a normal country lebantwini abanormal. But njengoba thina sibuswa ngabantu abalobuntu obungekhoyo, kakulante mangalisa. Labo abakhangelele ukuthi umuhadi achiye umsebenzi, ayi mbona ngazathi abachiyananga laba sitshele ukubani idizili siphuma elitsheni. EZimbabwe akusiyongxenye yethu ukuthi umuntu engaphambanisa axolise, akusiyongxenye yethu ukuthi umuntu angawona achiye umsebenzi. Andi vele bona laba abasiphetheyo bagcwele igazi ezandleni, baqedile abantu bebabulala ngegugurawundi. Okwethusayo yukuthi abantu abaningi abaduma ngahadi kachiye kangibezwa bekhuluma ngokubana umnangagwa kavele kwakungafanelanga abe sesihlalweni.
Uthi njalo uMohadi abantu bangena efonini yakhe ngaphandle komthetho, abuye athi njalo ugayisuye ngoba ilizwi lakhe kukhanya lalingiselwa ukuthiwa yi-cloning. Aphinde athi akayindawo kachiye umsebenzi, kodwa uMnangagwa uthi nguye oza kutsho ukuthi uyamxotsha kumbe uyahlala. Ungathini ngalokho?
Ukukhuluma azigwenxa okukutshengisayo ukuthi hayi kukhona iphunga, kukhona angaba kwenzile. Bekungaba kuhle nje ngabe uqhubeke ezithulele, mbona ngazathi bekuzamsiza. Kodwa kulalabo abathi bakhangelele ukuthi njengoba enze into elihlazo kangaka ngabe uyachiya, ayi bayangethusa laba kulehlazo eledlula ukuchitha imphefumulo osokwenzakele kuleli lizwe. Kodwa abantu bangkhona beyokuma phambi kwabantu bekhulume ngonkulunkulu, bekhulume langombuso omuhle. So anyone obelieve ukuthi engatshiyela into enjengaleyo, mbona ngazathi kule nto emhluphayo. Thina kuningi osokwenzakele kuleli lizwe okunyanyisayo, okuyangisayo, kodwa abantu bangkhona nje baziqhubekela kungana kwenzakalanga lutho. So kambona ukuthi engatshiswa ngezocansi, hayi kangikukhangelelanga njalo lokuthi ethi yena ubaba lo ophetheyo umqhathi wakhe ngamxotsha. Kangikhulu ukuthi vele bonke behlangene bake bekhulume ngokuxotshana, yibo ukuxhwala lokuganga umuntu eqhubeke putting a brave face bathi ubudodadoda. So vele ubudodadoda kwabo kabe ukuvuma ukuthi kuthiwe umuntu ngenxa ye-immorality engatshiya umsebenzi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusaswe. Abake baba ngamalunga MDC Alliance edale lePhalamende abathi umnumzana Blessing Chebundo lonkosikazi Lillian Timfio sibaphume kuleli bandla namuhla bangena kuZanu PF. Ababili laba bamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emahofisini yakhe e-State House. UChebundo waziwa kakhulu ngokunqoba uMnangagwa kabili kukhetho lokudinga umeli wekhwekhwe edalele parlamente eminyakeni edluleyo. UChebundo utshelele umsakazo ukuthi usengene kuZanu PF ngoba ufuna ukuphatheka kunhlelo zokuthuthukisa ilizwe. Kasenelisanga ukuxoxa lo Team Views ukuze sizwe esakhe isizathu. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
UJesu wathengiswa ngabantu ethi sidlalabo, nanga uJudas Iscariote waqabuza uJesu emthengisa wazobulawa. Namhla lathi ngapha ku-MDC Alliance akusimangalisi ngoba ebevele sesibonile ukuthi kulabanye abantu abahamba lezano baphakathi kwethu, kodwa sibatshayela ihlombe ngoba baphangisile ukuhlumuka bayajoyina ibandla labo lezano. USenator Lillian Tremvios lo Honorable Blessing Chebundo. Thina be-MDC sikhahlala sithi abantu bayelungelo ukukhetha, freedom of association. Yikho ke akusimangalisi uma sebezikhethele ukuthi babuyele bayejoyina nalezanu ngoba bafuna ukukapula. Sithi thina uBlessing lo Lillian balandela inhliziyo yabo esithi conscience, ingqondo zabo. Uma sebejoyina iZanu PF ntambama kunje, kuhamba liboni ukuthi ababalanga kuhle miscalculated.
Baningi abantu asebesuke kubandla lenu baba mafa besiya kuzanu eminyakeni edluleyo. Kambe lokhu akuvezi yini ukuthi MDC ivele igcwele abantu bezanu?
Umbuzo lo mntane nkosi, umbuzo olempendulo ezimbili. Ye, hatshi. Ngenxa yokuthi ungakhangela ubone ubaba uBlessing Chebundo ngama founder members Movement for Democratic Change ngo-1999 evela ku-trade union, umuntu ayefanele ukuthi bangabe bambulala, bambopha, bamthela iPetro kwasila. Nguye umuntu owaxotsha ubaba uMnangagwa eKwekwe Central for 2 terms emudla. Yikho-ke ngithi kuyasimangalisa lathi ukuthi amaqhawe njalo ngezikhathi zokugcina ntambama ntambama sehlumuka esiyalandela iphathi esifile. Umama uTravius Lillian umama edekhanya efuna isikhundla, esebenza duze lama leadership, engumuntu okhutheleyo, engumuntu opresinga. Samnanzeleli ukuthi hayi kalabuchopho lomkantsho, yikho kazange ekhethe ukuba nguvice president.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Izisebenzi zikahulumende kanye lozulu jikelele bathi inyathelo lebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe elokwethula imali ebambeneyo e-$50 kanye lokukhweza isilinganiso semali engathathwa ebhanga ngelanga isuka kunkulungwane eyodwa isiya kunkulungwane ezimbili zamadola lilakho ukwehlisa isisi into semali yakuleli. Bathi lokhu kuzabangela ukuqasa kwentengo yezinto. Kubika uBathabile Masuku.
Uzulu wakoBulawayo uswale kakhulu umbiko ophume kugwalo oluphawula inhlelo zemali lesikhwama selizwe owe monetary policy statement. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, uthi bona abakukhangeleleyo kakhulu ikwengezelelwa iholo.
Sibone government ikhulumele indawo yokuthi izofaka imali intsha ama-$50. Siyabona lokhu kuzobangela ukuthi ama-salaries ethu azogcina angasakwananga ukuthi siphile kuhle. Kathesi siyakhala ukuthi ama-salaries ethu ayihlile asephansi kathesi. Ndaye uthi imali yethu uyayisathenga. Kutsho ukuthi vele imali yethu sifuni basinike imali eyathengayo ama-salaries vakhwezi. So kathesi sizokhangela ukuthi sikhulumisele nayo i-government siyenze khonokho.
Umnumzana Sandile Khumalo ongumbalisi uthi ukungezelelwa kwemali ethathwa ngelanga ebhanga akusoze kuncede ngalutho.
Ngoba kwamanje okwakhathesi uyisithatha ama-1,000 alawo, but kodwa imali yangikhona ibingekho nsuku zonke. So mbona ngathi le ntengo vele yezinto ezitola izaqansa futhi la ma-rates azaqansa kubosiphatheleni. So mbona ngathi hhayi aso mngqonde right sibili ukubana ukuthi ngabe RBZ ifaka ama-50 bond abambeneyo lawo la.
Umgcini sihlalo emangweni welupane enhlanganisweni yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba kuye moyo uthi inyathela le-RBZ alisoze liguqule impilo zababalisi.
Ufakwa kwe-$50 entsha akuguquli lutho, ngoba mhlawumbe i-$50 yeZimbabwe ivele kathesi kayithengi lutho. Bese sibuya ekuthini umuntu useza ngena ebhenki enelisa ukuthola 2,000 ayithengi lutho. Ababalisi bayakhala kathesi behola 18,000 wena ubusubanika 2,000 ngosuku olulodwa. Nabesikhathi lokuthi uhulumende uyavula ilimithi yeku-20,000 aya, kodwa-ke kusadlalwa nje la nxa sikhangela mhlawumbe vele 2,000 le ngiyokugada imoto. I-monetary policy statement
Umnumzana Khulekani Moyo, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kaboni ukuba okuhloswe yi-RBZ kuza kuqula isimo somnotho welizweni.
Lesi isinqumo se-RBZ sokuintroducer i-$50 ebambeneyo, angiboni mina usiba lutshintshe, ngoba ngakhangela even ngaphambilini sike saba le-introduction yama-$5 kulandela ama-10 lama-20, kodwa isimo emabhenki asitshintshanga, abantu lokho belayina bezobethole lezi zimali. Lakho futhi ungakhangela le imali yakhona bengaze beyiphiwe, i-value yangikhona in terms of ukuthenga ayikho ekuthengeni. Abantu abaningi bathetha izinto nge-foreign currency, so kuzamele leyo mali uphinde uyitshintshe ibe yi-forex ukuze ukwanise ukuthi uthenge. So hayi, asiboni kusiba lutshintsho. Amacuse ngibona azaqhubeka siba khona, nxa engakusiba njalo futhi ngibona lezi zinto zizakhwela futhi, ngoba abantu sebetageta lezi izimali ezizinkulu.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso emele abathengi e-National Consumer Rights Association, uthi lokho kuzaba lempumela eyodwa kuphela, ukukhuphuka kwentengo ezitolo.
Kwakuso sonke isikhathi nxa ngabe uphrinta imali enkulu kulaleyo kade ikhona, izinto ziyakhwela vele. Ingakho ke zizakhwela lanxa bona besithi balungisa lokhu abathi ukuswelakala kwemali emabhenki. Vele balutshwana abantu abazuza imali yabo emabhenki, abantu abaningi abasebenzi, abantu abaningi bayasokola, bathwele nzima. Ngakho ke zizakhwela izinto zibe nzima kakhulu kulalokho kade kukhona. Akulungisi lutho lokhu kuyona kakhulu, akulungisi umkhonomi ngendlela efanele ukuze abantu baphile kahle.
Umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi wezomnotho, uthi inyathelo lebhanga elikhulu ele-RBZ litshengisela ukuthi umnotho welizwe awuthuthuki lesi sindo semali sesehlile.
Ye, lokhu kutshengisela ukubana intengo yezinto isikhwelile, abathi ngesilungu yi-inflation. Lokhu kukhomba ukubana isisekelo somkhonomi simanga kuhle. So uqakathele ukubana kulungiswe umkhonomi, kulungiswe lo mumo njalo oletha ithemba kumkonomi, esithi ngesilungu i-confidence, ngokuba lama mgoqe elungileyo elandelekayo, ukuze labo abafuna ukufaka imali kumkonomi labo babe lethemba, babe legunya. So konke lokhu kukhomba ukubana vele umkhonomi awusakhuli. Ikho ke sokule inflation leyo kusebeletha i-$50 ehlangeneyo.
Esethula umbiko ophawula inhlelo zemali lesikhwama selizwe, owe-monetary policy statement, uMamukuja ubike ukuba inhlelo abazifakileyo zikhangelele ukuba zithuthukise umnotho welizwe ngesilinganiso esiphezu kokuyisikhombisa ekhulwini, i-7.4% umnyaka wonalo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ulife Dog lamhlanje kuhlelo lwe-Diaspora Forum sikhangela uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Odume kumdlalo we-golf eMelika uTiger Woods ubikwa esephapheme esibhedlela lapho abehlinzwa khona kulandela ingozi yomgwaqo abekuyo ngolwesibili. Amapholisa asadingisisa imbangela yale ngozi ayenze eyedwa. Uhulumende weNigeria uthi abantu abalitshumi babulewe ngamabhomba esigabeni seBono kulelwe lizwe eMaiduguri, njalo kucatshangelwa ukuthi amalocatsha aweBoko Haram yiwo abangele lokho. Izakhamizi kulindawo sezibalekile emizini yazo. Umabhalane omkhulu kahulumende weMelika uMnumzana Anthony Blinken uthi ele Melika lidinga ukubuyiselwa kumanyano wamazwe omhlaba we-United Nations Human Rights Council ngemva kweminyaka emithathu owayengumongameli uMnumzana Donald Trump walikhipha ilizwe kuwo.
Bahlaba omkhulu umkhosi abeZimbabwe abasebenza kwele South Africa ngemva kokuqansa kwenani lalabo asebelahlekelwe yimisebenzi. kubika uthuso khumalo.
Inani labantu abalahlekelwe imisebenzi kwele South Africa siliqanise kwamagama okuyinto esitshiye iningi lezalwane zeZimbabwe seziphila nzima kakhulu. Okhokhela iofisi kahulumende bona ngokubalwa kwabantu umnumzana Lesenga Maluleke uthi inani labensundu abangasebenziyo selifika kusilinganiso esedlula amachuma amathathu lanhlanu ekhulwini 36.5%.
There are sectors that gained employment, community service and social, community and social services.
Ikhona eminye imisebenzi edalekileyo kodwa incane kakhulu kulale elahlekileyo.
But there were not enough to offset the number, the increase in the number of those that are unemployed.
Iningi labeZimbabwe bebesebenza endaweni zokudlela okuyizo eziphazamiswe kakhulu imigoqo yokunqabela i-coronavirus njengoba abantu bebengavunyelwa ukuyadlela kulezi ndawo. Lobanje lezi ndawo sezivuliwe okwakhathesi ukwethekelela okwenziwe yile ntatheli kwezinye zalezi ndawo kutshengisa ukuthi iningi lazo zichitha isikhathi zingelabantu kwezinye bebalutshwane kakhulu. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Miriam Mhlabangana uthi yena ngemva kokulahlekelwa umsebenzi impilo ibenzima okumandisayo.
Ngisebenza e-restaurant but because of corona ngacina ngimisa umsebenzi and until now I've been struggling. Life has never been the same again. Angisakhona nje nokuthumela ingane ukuthi sithole okokudla khona nokuya esikolweni.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe unkosazana Sinini Dube yena othi abaningi baphelelwe izindawo zokuhlala abanye bagcina sebebuyela ekhaya.
Since ama-lockdown le coronavirus le angizange ngikhona even ukugcina abantu abami manje lesikolweni abayi ukuthi ngithumele ekhaya abazali imali ayikho. Akunzima since i-coronavirus le ibuyile lama-lockdown asazi ukuthi senzeni.
Unkosazana Farisa Dlamini uthi okubuhlungu ukuthi ukulahlekelwa kwabo imisebenzi lokhu sekusitsho ukuthi izihlobo zabo ekhaya sesidla imbuya ngoluthi.
Ngiphelelwe umsebenzi umnyaka ophelileyo. Bengisebenza ku-private school efundisa ama-sciences kuphela. Ayizange isabalula kimi impilo emva kwalokho. Ukuphela komsebenzi kudale omkhulu umehluko ngakithi ngoba ngingesenelisi ukubanakekela abazali bami labantwana bomfowethu. Umangwe usezilalela eziko egumeni langakithi. Isinzima impilo kubazali bami ngoba bebethembele kimi. Ngokunjalo lakimi ukudla sekutholakala nzima.
Unkosazana Pauline Nkomo uthi abanengi sekumnyama phambili lasemuva.
Mina bengisebenza emakhitshini. So kwenzeka ukuthi last year umlungu wami laye waphelelwa ngumsebenzi. Ikhampani yakhe yavala. So wasengifonela ngisendlini. Ethi khona angikasakwazi ukuqhubeka nami ngoba laye akasasebenzi. Akasela income. Abantwana bami bayafunda. Kungihlukumeze kakhulu lokho. Plus la ngapha kimi irent indlu siyavalwa. Ukudla ngidla nzima.
Loba kunjalo imbiko yamapholisa lamasosha abalinda umngcele esabelweni seLimpopo ikhombisa ukuthi inani labeZimbabwe abangena kuleli ngokungekho emthethweni liqhubeka lisanda ungakhathalekile ukuthi lalapha imisebenzi isihlupha okwamagama. Kusiyaphela umnyaka ka-2020 inani labangasebenziyo liqanise layafika kusilinganiso esedlula amachumi amathathu lambili ekhulwini 32.5%. Nxa sekubalwa lalabo asebedinge imisebenzi baze bakhalala inani labangasebenziyo selisedlula amachumi amane ekhulwini 42.6%. Lokhu kutsho ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezisithupha 7.2 million abangasebenziyo kwele South Africa. Iningi lale misebenzi iqedwe yokuvalwa kwamabhizimusi ngenxa yemigoqo yokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Isabelo seGauteng ngokulapho kulabeZimbabwe abaningi ngesinye sezabelo ezilenani eliphezulu labantu abangasebenziyo. Melestudio 7, Johannesburg, kwele South Africa, inguthuso Khumalo.
Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.